kuthiwa abandlwane benje abangaze bazalela ngalinye kabathungululila ngalinye futhi yindlela engayifaka ngayo indaba yethu.
Ye, ungachasisa khonapho ukuthi uthini?
Ngitsho ukuthi iqiniso ngingasitshelana iqiniso njalo some of us kusukela vele ngo-2009 ikakhulu ngemva kokuba i-economy isistabilizile sasikufaka kocaca ukuthi ukuze sanelise ukuthi siye phambili nelizwe ukuthi kusetshenziswe i-rand. Ukusebenzisa i-dollar kwenza izinto ezenziwe eZimbabwe zidule okwedlula ezenziwe kwamazwe angomakhelwane okungancedisiyo ukuthi umnotho welizwe ukhule. I-bond note ilingana le-dollar isisindo sayo. So kutshengisa ukuthi vele ngenye indlela lokhu esisebenzisa i-dollar
nxa siqhubeka njengelizwe sisebenzisa ama-dollar asingeke ngitsho nakancane sife ukuthi siyenze umnotho welizwe kube ngcono ngoba okokuqala i-dollar le ngenzathi lisebenzisa ezinye ngalo i-overvalue yikho lesinkwa esiyi-$1 uthe wena nxa uvaliwe wenza uthe impahla ozenzayo uzenza zi-overvalue okwenzakala ukuqina kwenzakala yikuthi zigcina zidula ikakhulu nxa usuziqathanisa le mpahla ezenziwa emazweni angomakhelwane iZambia, iBotswana, iSouth Africa, iMozambique zigcina zidula kakhulu okutho ukuthi nxaso azisa-attract abazithengayo ngaphandle kwelizwe. So ukusebenzisa amarandi kuzancedisa ukuthi kwehlise intengo yempahla ezenziwe eZimbabwe fanelise ukuthengisela amanye amazwe ngoba vele umnotho welizwe ukhula ngokuthi impahla elizenzile elizweni lanelisile yini ukuzithengisela amanye amazwe.
Kanti manje pho kungani irandi lingatholakali kalula ikakhulu emabhanga lapha esibona abantu beswela imali zabo?
Hayi, singakhohlwa ukuthi eminyakeni le edlulileyo kade khona ukuthi sithe siqala ngo-2009 ukusebenzisa imali eziningi zamanye amazwe ngokuthiwa yi-multi-currency. Irandi belisebenza kulamanye amakhampani akade holisa abantu ngamarandi futhi ngokuya kwesikhathi ngenxa yokuthi abantu babona idola lingcono njalo lamabhizinisi labo babethi nase besenza i-exchange rate barobha abantu laya liphela kwaze kwathi lalabo abalabantwana kuba balezihlobo ezise-South Africa ekade zilithumela irandi yaqala ukuthi bengakathumeli irandi kaiimali zomkulu khona ngale South Africa kuthi ubatshele ukuthi kayifike ingamadola. So amarandi vele kawasabuyi ngendlela akade kuya ngawo. So abantu babekwazi vele izinto sezimarandi ngizaqalisa ukuthi lingeni irandi ngendlela ngoba izinto bazekasezithengwa ngamarandi.
Manje-ke nxa sikhangela enye imali esetshenziswayo kubhasikethi lona lelo okuthiwa libhasikethi le mali yamanye amazwe kungani lakho kungaphathisi kungakhanyi kuphathisa ikakhulu kudubo lokusilela kwemali?
Okokuqala singakavele siyenze indawo angithi okokuqala ukusebenzisa idola kuveni kulohlupho lwalo kodwa olungelani kwenza kwabantu ngoba okokuqala ungathi usisebenzisa idola usuthengisa impahla yakho ngedola kusenziwa kwelilizwe usisenza ezinye izizalwane zamaqhumazi abazibiza ngokuthi isikhiwa ngaphaazi ngamaaamathuba uye ufaka amashopu azo usebenzise zikwazi ukuthi sokulula ukuthi uthole iprofit yakho uyifake ebriefcaseni ngamadola ihambe kwelinye ilizwe uhlupho lokusebenzisa idola khonokho njalo isithe siqalisa ukuyisebenzisa amabhizinesi abona athaba esebona ukusebenzisa amadola kwaze kwathi lalabo abantu abakade behambe besiyathenga izinto e-China langathi ngaphi kwamanye amazwe sebekwathi ngase siyathenga izinto e-China kanye saye kuyacela ama-bank sengiphonga ukuqonda ethilini yami ngithuphi ethilini ngitadiswa amathenga mkhani olokho lasekuthe ukuthi xa idola lephuma lingena njani ngizokwenza ukuthi indlela elizwini la yikho kade kwakulefuyo kwahlupha.